So we see card descend about VOA in Jebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Angenjabulo kuStudio 7, ngomvulo mhlaka 2, uNcwabakazi 2021, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Khanya abantu okuminyanini sibile esiminyeminye siyaphambili ngoba umkhuhlane lowo xa ulokhu buyenziwa esiminyeminye awusozuphele njalo uzabhidliza imiphefumulo yabantu abaningi.
Abohlangothi olubona ngezempilakahle kwinhlanganiso ye-World Health Organization bakhuthaza uzulu ukuba engahlabi ehlanganisa amajekiseni avikela i-COVID-19 akhona eZimbabwe.
Sala sivalela amanzi. Basivalela amanzi abasitshelile sizathi ukuthi indaba besivalela amanzi. Aphela sitshele ukuthi kule-COVID. COVID engithi sihlale sigeza izandla nsuku zonke kodwa amanzi asiwatholi.
Zithwele amagabha avuzayo izakhamizi zeGwanda ngodubo lwamanzi kulandela inyathelo lwabezinwa lokuvalela umanisipala waleli dolobha amanzi ngenxa yesikwelete. Ababalisi bemaphandleni bathi baqalisile namhla ukuqeqesha abanye abafundi ikakhulu labo abazabhala imihloliso lonyaka besebenzisa ubulembu be-internet. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abohlangothi olubona ngezempilakahle kwinhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ye-World Health Organization bakhuthaza uzulu ukuba angahlabi ehlanganisa amajekiseni avikela i-COVID-19 akhona eZimbabwe ngoba lokhu kungadala eminye imikhuhlane emzimbeni.
Abe-World Health Organization, WHO, bathi lanxa inani labantu asebehlaselwa yi-COVID-19 lisehla kancane elizweni, abantu bengayekeli ukulandela iziqondiso ze-COVID-19 lockdown, lokungephuli umthetho behlaba behlanganisa amajekiseni awe-vaccine. Ekhuluma kuhlelo lokufundisa intatheli zindaba nge-COVID-19 emhlanganini webulenjini owe-Zoom, oqoqwe ngabenhlanganiso yokwethulwa kwemibiko e-Gender Media Connect Zimbabwe, umeli we-WHO elizweni ebona ngehlelo eziqondane legciwane leli, uDokotela Lincoln Charimari uthi ilizwe lokho liphakathi kobunzima balolu bhubhane. Oqhubeke ethi inhlanganiso yakhe isivumele ukusebenza kwamajekiseni amahlanu eZimbabwe kodwa asebenzayo okwamanje mane abalisa iSinovac, iSinopharm, Covaxin, leSputnik, elesihlanu eleJohnson and Johnson alikabi khona elizweni. Emizameni yokumelana le-COVID-19 izweni, uhulumende weZimbabwe uqhubekela phambili ngeziqondiso ze-lockdown okwesikhathi eside emizameni yokumelana lobhubhane lolo. Kusenjalo, ikansili yakoBulawayo imanyene logatsha lwezempilakahle kanye labezomvikela abeZimbabwe Defence Forces kusukela kusasa kuze kuyefika olwesihlanu bakhangelele ukuqala uhlelo lokuhamba behlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 a vaccine eCowdrey Park leMganwini. Umabhalane wekansili yakoBulawayo uMnumzana Christopher Dube ukhuphela umbiko lamhlanje ethi lolu hlelo luyaqhutshelwa eCowdrey Park, Hlalani Kuhle Consortium Office leMganwini Food for Less Shopping Center phansi kohlelo lwabezomvikela lokusebenzelana lozulu. Umqondisi wesibhedlela seMpilo Central Hospital uSikhamfundo Solwayo Ngwenya uthi isiminyiminye esikhona ezweni yiso esesidala ukubana umkhuhlane ungapheli.
Okunye njalo siwuxwayisayo khona lokhu ekade sikhuluma ngakho endabeni lezi ezemfalezi ukuthi abanye selilokhu eliminyana khanya abantu hayi okuminyanini sibile esiminyeminye siyaphambili ngoba umkhuhlane lowo xa ulokhu buyenziwa esiminyeminye awusozuphele njalo uzabhidliza imiphefumulo yabantu abaningi. Yikho engakuxwayisa amahlaba ezulu konke khona lokhu esakukhulumayo kwama-face mask lokugeza izandla lokungahambihambi nje yikho nakuqakathekileyo.
Olwela amalungelo oluntu uMnumzana Efi Ncube uthi ngesikhathi se-lockdown amalungelo oluntu ayephulwa okudlulisileyo.
Nge-lockdown yokuqala uhulumende wathembisa ukuthi amalungelo abantu azahlonitshwa, sabona amalungelo abantu engahlonitshwa. wathembisa njalo ukuthi uzalungisisa lokho abantu ababekhala ngakho, kodwa namhlanje amalungelo abantu asehlukunyezwa vele endaweni ezihlukahlukeneyo zelizwe.
Okwamanje asebehlatshiwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela kuleli gciwane bebesebephezu kwesigidi lengxenye 1,654,112. Kuthi asebehlabe ngokugcweleyo sebephosa bafike inkulungwane ezitoba mnembili 779,229. Uhulumende uthi lokhu ethenga lokwamukela uncedo lwamajekiseni ukuzivikela ku-COVID-19 awe-vaccine ngenjongo yokuhlaba abantu abedlula izigidi ezilishumi 10 million ukuze eleZimbabwe livikeleke abayithi i-herd immunity. Ngeviki edluleyo uhulumende uvumile ukubana umsebenzi wokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 vaccine usubasinda, ngakho ke sebenxuse abenhlanganiso ezizimeleyo lamankampani ukuthi babancedise, kodwa besebenzelana labogatsha lwezempilakahle. Lolu daba silolotshelwe ngu-Anastasia Ndlovu, lalubalelwa ngu-Praxedes Jeremiah.
Zithwele amagabha avuzayo izakhamizi zeGwanda ngodubo lwamanzi kulandela inyathelo lohlangothi lukahulumente olubona ngomsebenzi wamanzi olweZimbabwe National Water Authority izinwa lokuvalela umansipala waleli dolobho amanzi ngenxa yesikweleti sesigidi phose esimbili zamadola i-$193.2 million. Lokhu kuza ngesikhathi leli dolobho lilwisana lokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Izakhamizi sezibanjwa ngamandla okusebenzisa amanzi angahlanzekanga okulakho okudala eminye imikhuhlane. U-Albert Ncube usipha lolu daba ekhonale eGwanda.
Abahlali beGwanda badla amalahle ngokuvalwa kwamanzi besithi lokho kubafaka engozini yokubamba imikhuhlane enjenge-COVID-19 isihudo leminye. Ngolwesine weviki edluleyo impompi zivuke zomekha, umansipala wabikela izakhamizi izolo ukuthi lokhu kudalwe ukuvalwa kwamanzi izinwa ngenxa yesikwelede. Lokhu sekudalwe ukuba izakhamizi zibuthane ngobuningi lapho zisikha amanzi ezikotsho lasemfuleni okulakho ukudala ukumemetheka kwe-COVID-19. Ujo unkosikazi Betty Spanda esinesakhamuzi eGwanda.
Into leyo yasukela kudala vele, sihlala sivalelwa amanzi. Basivalela amanzi abasitshelile sizathu ukuthi indaba besivalela amanzi. Aphala asitshele ukuthi kule COVID elithi sihlale sigeza izandla zisuku zonke, kodwa amanzi asiwathole. Ikhansila bakhulumisane labezinwa, thina singena indawo bakhulumisane indawo udubo labo baqedelana.
Okungamazwi asekelwe ngesinye njalo isakhamuzi eGwanda unkosikazi Yvonne Zulu.
Siyahlanzeka njani nxa kungela manzi? Njalo abantu kuyakuthiwa akumelanga sibuthane, kathesi kodwa khayelani ukuthi abantu babuthene njani ngendaba zokuthi akula manzi? Abantu ke laba abathola khona i-corona khona.
Ukhansila kwa-ward 9 umnumzana Thulani Moyo uthi ubhote ngedolobho wazibonela ngawakhe ingozi ekhona ngenxa yokutholakala kwamanzi.
Lapho kulama-balls khona kuminyene, abantu bathwele nzima, nama-maski bayatshila abanye. Indaba leyo yalimaza abantu beGwanda, le abantu bayalimala and abanye abantu bathe emtshabezi amanzi. Untreated water, abanye izifari zamabhophome.
Umeya wedolobho leGwanda umnumzana Njabulo Siziba uthi umasipala kala mali kungakho sebecele umphathintambo obona ngezenzakala ezansi emandebeleni. Umnumzana Bednico Ncube uthi angenele kulolu daba.
Sesikhazele nomani, sesicele abadala through the Ministry of the PTC laye eyidlulisela phambili kubo babo Ncube khona ngathi isimo sibi. Akula sibili ukuthi ngathi kule mali from our finance department ekhona yokuthi sihamba kathe sesiyebhadala inxenye ngo-5 kuyabe kulamanzi. Bear with us, simelele i-response ezavela ku-Minister of State.
Udokotela omkhulu esiqintini seGwanda umnumzana Blessed Gwarimbo uthi ukuswelakala kwamanzi lokhu ngalesi sikhathi se-COVID-19 kuyingozi njalo kulakho ukudala ukuqhamuka kwesihudo kuleli dolobho ngoba iningi labantu selisebenzisa amanzi angahlambulukanga. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz shortwave.
Ababalisi bemaphandleni abakumanyana we-Almagam Rural Teachers Union of Zimbabwe ARTUZ bathi baqalisile namhla ukuqeqesha abanye abafundi ikakhulu labo abazabhala imihloliso yabo lonyaka besebenzisa ubulembo be-internet ukwenzela ukuthi bengasaleli emuva kwezifundo zabo. Isikhulumeli sogatsha lukahulumende olubona ngezemfundo uMnumzana Taungana Ndoro utshele iStudio 7 ukuthi bayalamukela leli nyathelo njalo labo njengohulumende baphakathi kokuphathisa abafundi ngemitshina yokusebenzisa esifundweni sabo. Isiphathamandla se-ARTUZ uMnumzana Mduduzi Jovani obefundisa abakusifundo sikagrade 7 lo-grade 6 kwezokulima namuhla usichazisela okuningi ngalolu hlelo kanye lengxaki ezibhekane labantwana abasemaphandleni.
Ikakhulu infact last week ngikhonapha kwa-implementwa khona ufuna amagrupu abantwana befakwa kuma-lessons abo khonapha ama-other subjects ama-practical subjects yokucreate ama-groups abo then abanye ama-language abecreate ama-groups abo ukuthi isiki kuqalisele kuhle sibili but i-challenge khona ngokuthi abanye abantwana kabakhwe ngenxa yokuthi i-network kumbe i-accessa amafundi kubazali bakhoze abantwana abaningi basebenzisa ama-gadgets abazali njalo futhi into yangikhona ngokuthi umzali uhamba lefoni yakhe i-challenge khona ngokuthi umzali uhamba lefoni yakhe lokho kuya kusenza kwala ma-lessons ngajingifosi ukuthi siwayenze after umzali usebhenikile emsebenzini but for the inkuthi ngangiqakisami last first day and I've seen progress as a teacher as an agricultural teacher I've seen progress kukhanyisa ngo-6 o'clock sishayise ngo-8 nabantwana sesenza ama-revision nama-discussion there abanye manje basalela kuphi ngenxa ye-network ngapha ematown lapho kule network coverage right kuphi but we are using WhatsApp of which is umzali kumayelele WhatsApp lokhu iyakwanisa uku-accessa and this kind of challenge is going to take more of an effort upon. But I think the thing is going to improve the situation and just sitting great.
Abantwana ebaqophileyo ngabe emaphandleni kuphela kumbe labe emadolobheni.
Yeah, oyiloku zakhanya iphela kakhulu ngathi almost 80% zamalenas ba prefer iWhatsApp. Ngabona into isiku kumbe abanye babe accessa ama-lessons abo through abalama-emails balokuza ngama-emails besendela ama-emails besenda ama-assignments abo kuma-emails bekhumatishas abo kunezinto kuyintrodusa kubo-Facebook and the like lokhu lakho yiyilokhu ziyayihluke but iningi langikhona ikhanya kanti lokhu zaku-WhatsApp then isigaba esiyayi-participatory kundakulo kuzaleyo it's almost ngathi mina i-50% ekhona le e-participatayo abaningi bangikhona ngathi almost 40% ngabe challenge ama-bundles and the like we're communicating with other teachers in our area they see the other colleagues they see the other ones who are going to access because of the bundles and the like I want to make a difference when I ask the other ones but some of them in rural areas are participating in other food I want to the electricity which are some of them and the like they need the challenge maybe so that was going to improve in rural areas with the solarization electricity lama Wi-Fi ayintroduce esikolo ukwenzela ukuthi abantwana ba-access ilokhu through WhatsApp besebenzisa i-Wi-Fi but in urban areas hayi i-Wi-Fi is out there so abantwana abakwanisa uku-accessa utitsha uyahamba ku-Wi-Fi khona ukugedela abantwana la bantwana bafuna uku-access ilokhu zabo babuye-around khonapho periferia khona basibazise but a-Wi-Fi.
Lo uMnumzana Mduduzi Jovane isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe esixoxe naye esegokhwe. Somele weZimbabwe kwele Botswana sazise ukuba usuguquka umsebenzi wabo ngenxa yokumemetheka kwe-COVID-19 kulelo lizwe bekhuthaza ukukhulumisana ngenkundla zebulenjini kanye lakumakhalekhukhwini.
Obana ngokwethulwa kwemibiko esigodlweni lesi eHaveron, umnumzana Francis Chimina utshele umsakazo weStudio 7 ecingweni ukubana elinye lamanyathelo abalithathayo ngelokwehlisa insuku zokusebenza besuka kwezinhlanu besiya kwezine ngeviki ngenjongo yokwehlisa ukuthelelwana lula kwe-COVID-19. Ngesikhathi sesiya emoyeni, uChimina ubelokhu engakaphenduli umbuzo weStudio 7 ukuthi linganani inani labeZimbabwe abahlala kwele Botswana asebetholakale bele-COVID-19. Embikweni owethulwe ngabo ofisi yomeli weZimbabwe eBotswana bathi abadinga uncedo lokusa othandekayo owemuli ukuba ayengcwatshwa ekhaya esuka elizweni lelo kuzamela bathumele amaphepha adingakalayo besebenzisa ugwalo lwebulenjini i-email kumbe njalo umakhalekhukhwini enkundleni eye-WhatsApp kunombolo ezithi +267 7196 7240. Ingwalo ezidingakalayo nxa umuntu efuna ukuyabeka owemuli ekhaya zibalisa ugwalo olwazisa ngemfa, i-death certificate, olokuhambisa i-passport, ugwalo olutshengisa ukubana umufi kabulawanga yi-COVID-19 kumbe umkhuhlane ongathelelwa abaphilayo abamthwalayo. Kudingakala njalo ugwalo lokuba lesiqiniseko sokuthi isidumbu sivikelwe ukuba singawonakali sisendleleni, kuthi lalabo abayabe bebulewe yi-COVID-19 kuyabe befakwe ebhokisini elingavulekiyo ele-zinc hematically filled coffin. Lezi ngwalo kumele njalo zithunyelwe kuhulumende weleBotswana. Okwamanje uhulumende weleBotswana uthi inani labantu asebehlolwe batholakala bele-COVID-19 selikunkulungwane eziphezu kwekhulu 106,690. Leli gciwane labulala abaphezu kwenkulungwane lengxenye 1,569. Iningi lezigodlo zabameli bamazwe abo kwamanye amazwe emhlabeni jikelele asethethe manyathelo manye ukusebenzela ngasemakhaya bekhetha ukusebenzela uZulu ngengwalo ezehlukeneyo langenkundla ezizihlukeneyo besebenzisa ubulembu ngama-email kumbe enkundleni zabo WhatsApp lezinye emizameni yokuvimba ukuthelelwana lula kwaleli gciwane. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland eMelika, nginguPraxedes Jeremiah.
Namhlanje sihlaziya ukukhuphuka kwenani lasebefunyanwa bele COVID-19 eZimbabwe ngalezi nsuku, ikakhulu kuhlasela ngolaka umkhakha omutsha we-Delta variant. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, awedalele Senate lakwele Melika sebesungule ingxoxo yokwethulwa kohlelo lokuhlenga ilizwe olubiza i-trillion eyodwa yamadola, $1 trillion.
ekuhlaleni kwaleli jali okungajayelekanga kuyisonto izolo. Ezinye iziqhinti ezedolobheni leSalt Lake City esigabeni eseUtah zibhekane lomonakalo omkhulu ngemva kokukhwaza ngolaka kwezulu eline zamcholo elize lesavunguzane izolo. South Korea libike kubana kalikacabangi ukubana liphathe njani uhlelo lwayo lokusebenzelana labebutho lakwelemelika elizweni lelo. UKim Yong-shong, udadewabo womkhokheli wele North Korea uKim Jong-un, uxwayise kubana ele South Korea lingaqhubeka ngenhlelo zalo zokulolonga abomanyano webutho lalelo lizwe lelemelika kuzahle kudilize yonke imizamo yokwakha ubudlelwano obuhle phakathi kwamazwe amathathu. Tunisia yazise ukubana kulamajekiseni angaba yisigidi esisodwa lengxenye awokuzivikela ku-COVID-19 awe vaccine avele kwele Italy ngolwesihlanu. Leli lizwe lamukele amanye njalo amajekiseni awe Moderna avele kwele Melika. Kunje ele Tunisia selilahlekelwe ngabantu abangaba zinkulungwane ezingamashumi amabili bebulawa yi-COVID-19. Ukuchaza abantu balelo lizwe ubana bahlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 eye vaccine ngemva kokwamukela izigidi ezimbili zohlobo lwamajekiseni awe Sinopharm avele kwele China. Kulesithembiso sokuthi amanye njalo ayeza kusikhatshana isifitshane esilandelayo. Kunje leli lizwe lilenkulungwane ezingamakhulu edlula amabili alengxenye 256,328 asebehlole bafunyane bele COVID-19. Leli gciwane labulala abedlula inkulungwane ezintathu lengxenye 3579.
Uzulu ukhuthazwa ukunakekela impilakahle yakhe ngokusebenzisa indlela ezilula zokuzivikela emkhuhlaneni ngokuhlomisa umzimba ukuze uzivikele wona wodwa kulokumelela ukudinga usizo lokwelatshwa umuntu esegula. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Ingcwethi zezempilakahle zithi indlela yokuzivikela ekubanjeni yimikhuhlane etshiyeneyo ethiwa yi-functional medicine indlela okumele ifundiswe uzulu wonke nje ayizwisise ukuba edinge uncedo. Enye yalezi ngcwethi uDokotela Nyala Ibhaweni uthi lokhu ngokunye okungaphathisa kakhulu ukuba abantu benqabele imikhuhlane ngokukhetha ukuphila benakekela umzimba kakuhle.
The importance of it is that
le yindlela esekela umzimba kundlela onganelisa ukuzelapha usebenzisa nje esikutholayo empilweni sokuzonke.
Umnumzana Tinashe Mkape oyingcwethi kwezemvelo ezisetshenziswa ukuphathisa umzimba okuvela ezihlahleni loba ezingadini ama-herbs uthi abantu bengakhangeleli phansi impilo ababephila endulo lapho kwakusetshenziswa ezemvelo ezijiyeneyo ukuvikela imikhuhlane kunye lokwehlisa inhlungu enikeza umzekeliso wamazinyo okwakule ndlela kusukela kudala zokuwanakekela.
Thina ngapha esintwini silemithi encedisa ukuxubha ama mouthwash, siphinde sibe lemithi eyokuqinisa amazinyo kumbeni yokuqinisa lensini amagams. Siyakwazi ukuthi abanye bantu sikuba nemikhuhlane efana nama bleeding gums, sometimes umoya oyabonga oyabuphuma emlonyeni, imithi esintu yakhona ukuthi ikwelaphe lokho.
ngumqoqo wethu labodokotela kuzifo ezitshiyetshiyeneyo bathi udubo olukhulu ikuphuza kwabantu ukuyahlolwa lapho behlelwe zinhlungu umzimba ugcine usehluleka ukuzivikela bethi ukuvikela kuvele kwedlula ukumelela ukwelatshwa ingcwethi ezibona ngokudla okwakha umzimba lokuhlomisa umzimba ama-nutritionist bathi ukudla nje okulungileyo yikho okuqinisa lokuvikela umzimba njengokuchasisa kukankosazana Shelly Ann Mpofu.
Udle umganu wakho ule carbohydrate, protein, fat, vitamins and some minerals and water.
Abanye esikhulume labo bathi imithi yama-herbs bayisebenzisa lapha nalapha kusiya ngohlobo lodubo ababhekana lalo noma bethandabuzile-ke ukukhuluma emoyeni kodwa abanye ikakhulu abasakhulayo bethi abakaze beyizame ngoba bengayethembi.
I don't trust herbs and would rather go to a doctor instead of.
Njengani limithi angiyisebenzisi ngikhetha nje ukuya kubodokotela bakulezi nsuku.
Ingcitshi zithi ama-micronutrients lawa atholakalale kudleni esikutholayo kalula nje okungamelanga sikukhangelele phansi okwengezelela amasoja omzimba okufana lembhida enjengabobhobola olude isitshwala senyawuthi lokunye ukudla okunjengenhlanzi amazambani ezithelo imbhida imbambayila lokunye okunjalo lakho kuphathisa kakhulu. Odokotela bathi impilakahle yomuntu ingathuthukiswa ngokuba lomkhuba omuhle wokuhlala-ke behlola umzimba wabo bevakatshela kubodokotela uba behlolwe kuhlolwa-ke kuhlanganisela namazinyo. Omama labo bakhuthazwa ukuhlala behlolwa ukuze imikhuhlane enjengemvunguzane yevele loba eyomlomo wesibeletho ingabonakala kusesemaduze ilakho ukwelatshwa kulokuza nxa isiletha inhlungu zomzimba. Ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Zemidlalo abenhlanganiso yabaqeqeshi bomdlalo wenguqu yeZimbabwe Soccer Coaches Association bakhuthaza bonke abaphathelane lalo mdlalo ukuba behlatshwe ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni we-COVID-19 ukuze ezemidlalo zivunyelwe elizweni. UJoseph Njanji usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Iziphathamandla zeZimbabwe Soccer Coaches Association iziska emhlubulweni wakoBulawayo zibe nomhlangano leziphathamandla zenhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kwezemidlalo elizweni yeSport and Recreation Commission esukwini ezidlileyo zidinga ukuchasiselwa ngokuphenduka kwezemidlalo zona ezimiswe ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Unobhala jikelele wenhlanganiso yeziska koBulawayo uMorris Mkwiti uthi abaphumela kho emhlanganweni lo yikuba kumele abantu bonke bahlabe ijekiseni ezokuvikela emkhuhlaneni we-COVID-19 ukuze kwehle inani labantu ababanjwa umkhuhlane lo.
Thina abokhotha bebhora sikhuthaza ama-players wonke ukuthi behambe bevaccinate ukwenzela ukuthi umkhuhlane ungamemetheki ukwenzela ukuthi lathi sibuyele ebhoreni ngokuphangisa. Khuthaza wonke umuntu othanda ibhora lama-players labokhotha lama-administrators lokuqakathekile kwenzela ukuthi umdlalo wethu ephambili webhora.
Linkuthazo evela kuhlanganiso yezisikayiza ngemva kokuba inhlanganiso ye-Premier Soccer League la yamaqembu adlala kusigaba saphezulu ukuba kuthi kufika ngolwesibili mhlazi ntathu kuNcwabakazi abe esehlabise abadlali lenkokheli njengengxenye yemizamo yokuba amaqembu abuyele enkundleni nxa engathola imvumo. Inhlanganiso ye-PSL ikhangelele ukuba iqedise imidlalo yenkezo yeChibugu yona yamiswa iphakathi laphakathi iphinde njalo iqhube imidlalo yeligi. Imidlalo yeligi igcine ukudlalwa kule Zimbabwe ngomnyaka ka-2019 njalo nyakenye kwehlule ukuba idlalwe. Ukungabi khona kwemidlalo yeligi ngesinye isizathu esiphiwe ngumqeqeshi iqembu lesizwe uDrav Golokarusic njengembangela yokuba iqembu lama-Warriors lingaqhubi kuhle komncintiswano we-CHAN kanye lowe-COSAFA. Ngimele iStudio 7 koBulawayo ngimutshezwaqalapha
uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngisithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kwelunye uhlelo lwethu oluka 6:30 ekuseni.
Ngibonga ngoku
ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.